sile nomination process ezeqala mhlara 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination eyokusikhetha abantu ke abanganominatewa ekhansilini edalela parliament njalo zasimela engumongameli. So abantu bazabe behlangana kuma ward angu 1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye kuvetting. Nxa ivetting ingaphela bese sibuyela ke esikwathi ke ngama validation lapho sabe silama citizen caucus abantu abanominatewayo bekhankasa ke labantu bethu abakuma street le la ma different sectors azabe nominator qeda khonapho bese sakhipha ke esithi candidate list eyiyo ke i-final list yamakandidate azamela ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana ke siyabe silezinye inhlangothi ezabe zibamba le process esithi independent electoral panel labantu abatshiyeneyo ingcitshi ke kundaba ke zokhetho njalo ke abalasimo lesinto ebantwini ke abangekho kwinhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kuma-politician ukubana yenzwe ngabantu aba-independent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo libakhethe njani?
Ngabantu esibakhethileyo esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bayamelela ke ama-values e-democracy bayamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lo khetho ke olusobala ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity ngabantu ke abangama-experts uzabona ukuthi abanye ngamaloya abanye ke ngamadokotela ke amanye ke ngaba ku-civil society ke abanye ke ngabantu abavela ku-labor movement abanye bavela kuma-communities anjengama people with disabilities uyabona ke abanjalo ama-experts ukwenzela ukuthi ke kube ngabantu abangasinceda i-process.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababe bekhala besithi lapha kungazalwa kuqhutshwanga kuhle ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama-dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababelezikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Nxa singalungisisa khonoku kuzayenza ukubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimelayo eParliament.
Nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani kulo mthetho kumbe lapho ngokucabangela nje uthi likubambe njani?
Hayi kule sizakhipha i-template yethu yezabe ilandela kwe oyiyo ke umthetho yola ozabulandela.
Ye akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla kambe kusezo bekhonone yini nxa sebesusiwe kwangena abantu?
Hayi akula umuntu ozakhona ngoba wonke umuntu ungena kuprocess esayinile evumile ukubana yena ke uzimisele ukulandela ukuza phuma ebantwini. So wonke umuntu ubound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhethwa.
Singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi laye sifuna ukuthi angene ukuthi ancintise kukhetho emele i-CCC ndiyamenzana umuntu onjalo?
Hayi umuntu onjalo ke ulebandla lakhe thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu.